Kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwaka zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 18 kuNtulikazi 2019 nguNtungamile Nkomo kweze kuseni namuhla. Amakhansila MDC kobulawayo aza kuya eHarare namuhla uyachasisela inkokheli yaleli bandla ngenxa banxoza eqhamuke phezu kokuxotshwa kukamabhalane kamansipala ngomsekeli kameya umnumzana Dinashe Kambarami. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilitane eziphatheke kuhlelo lokutshengisela eLondon ngeviki edluleyo zithi izihlobo zazo ekhaya sezitshona zethuselwa iZanu PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakhansila eMDC kobulawayo aza kuya eHarare namuhla ngemva kokubizwa libandla lawo ukuthi azechasisa ngengxabanxoza eqhamuke kuleli dolobho ngeviki edluleyo lapho umsekeli kameya umnumzana Dinashe Kambarami axotshe khona umabhalane wekhansili umnumzana Christopher Dube umsebenzi. Ngakwelinye icele iqula elithunywe nguhulumende ukuyacubungula lolu daba lifika namuhla kobulawayo. UKambarami loKansila Silas Chikora babotshwa phezu kwalolu daba bamiswa emthethwandaba besetheswa icala lokutshaya uDube njalo bakhululwa ngesibambiso sebail. Abanye ababikwa baphatheka ekuhlukuluzeni uDube ngokhansila Felix Maka, uClayton Zana, Tawanda Ruziwe, Pilot Moyo, Lilian Mlilo, Batirai Dube lo Frank Jabangwe. UDube yena sebuyelile emsebenzini ngemva kokungenela kweMDC lanxa uKambarami ebikwa ebelokhu esala lezihluthunelo zehofisi yakhe. Umnumzana Kambarami umiswe njalo emthethwandaba kuliviki kudaba olukhwezwe inhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration. Yona ethi wayengamelanga abe ngukansila ngoba wake wafunyanwa elecala lokuntshontsha wagwetshwa. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yebulawayo United Residents Association umnumzana Winos Dube uthi yibo ababize iqula likahulumende elifika kobulawayo namuhla ukuthi lizoxazulula ingxabangxoza ekukhansile.
Kasivumelane lakho kusiya kusola njalo kuyasinyanyisa kakhulukazi. Into yokuqala kuthe nxa kuqalisa ukwenzakala thina njengehlanganiso yebulawayo United Resident Association sigijime sabhalela abaphethe ezombuso waleli lizwe sibhalele uminista we-state samtshela ukuthi nakho okwenzakala kobulawayo which were not happy ngakho sicela kuthathe i-action. Masinyazana uminista we-state wagijima watshela uminista we-local government engitshela ukuthi kuthe kusenzakala ngolesine ngolesihlanu uminista we-local government ubesebuyile ngoba besesibhalele sathi kangenele sibona ukuthi kwenzakalani sihlaba umkhosi kanjeyana kanye sithi thina zimpisi esezijikele esigodlweni samakhosi xa impisi sezisezwa njalo abantu kasisukume sihlokome sizikhubhele ezimpisi ngoba kazifanele ukuba khona phakathi kwabantu nxa sezisenza ukuganga okunjengalokho.
Njengoba kodwa wabavotelwa bonke labana ngithemba kuzaba nzima ukuthi bengaphonga ukuphuma nje.
Yebo ye bavotelwa kungaba nzima kodwa ngilethemba ngileqiniso ukuthi abantu bakule indawo abantu bakithi kuregion yethu yiso isikhathi kathesi nxa befuna ukukhuluma iqiniso befuna ukubona baza kufunda ukukwazi ukuthi khona nxa sifaka abakhokheli sasifake nini abantu esibaziyo ngemisebenzi yabo abantu esibaziyo ngezigaba uzokuthi umuntu uvele uvela ngapi. Iqiniso likhona esintwini senja yonke idobha ithambo nxa ingalidobha ithambo ikhumbula kwabo. Kayikho njengadobha ithambo lapho ikhumbula ukuthi iyelise ngale ngasemzini. So lathi abantu bakuleyi region asikwazini ukuthi nxa sifaka abakhokhela sifakeni abakhokhela abangabantu bethu abazaba lothando lokusebenzela ukuthuthukisa isigodlo kumbe i-region yethu.
Ngalokhu ngabe usitsho abantu abadabuka eMathebeleland kumbe uthi ingqengubani?
Kapho kekelezwa umuntu odabuka endaweni ngoba nginje mina ngivele ngidabuka eMathebeleleni angazake ngishukume lapha ngithi ngifuna ukuya eBindura ngithi ngifuna ukuyathungamela eBindura. Abantu beBindura fanele bahlonitshwe balemvelo yabo balezisekelo zabo ukuthi bahlezi ngayiphi indlela. Umuntu umuntu kamele ukukhokhelela endaweni lapha avela azikhona umdabu wakhona ekwazi lokuthi usekelani ngeqiniso efuna ukuthuthukisa indawo.
Siyabona njalo ukuthi la kubandla lezanu PF kuya kube lengxabano lakho eNkethabe Chavi. Ungathini ngamabandla lawo omabili edolobheni lakoBulawayo?
Izifiso zezakhamizi azigcwaliseki ngenxa yakhonokho ukuthi kufumaniseke kungala kuhlonitshwa kwezindawo ngezindawo ngoba sithi thina kulamasiko aligugu lendawo ngendawo ufanele kuhlonitshwe. Kuqakathekile ukubana amabandla azombuso akunazelele lokhu njalo nxabe kunazelela kungaze kwathathwa njengokuthi abantu sebesenza ukuthi bakhuluma ngezokubandlululana kumbe ngendimi kumbe ngani ngani. Iqiniso liqiniso ofanele limi ukuthi xa sikhuluma ngendawo ethize asikhangeleni ukuthi kade bavele ngobani abakhonapho. Sibanikeni ithuba abanye sifikile kulezo zindawo kasibalandeleni ngemuva kuze kusebenzeke kube kuhle sihloniphe izindawo. Engani kuyathiwo labe mbhalo yamabhayibhili baze bathi fika eRoma ungafika eRoma yenza beRoma abanjani abakwenzayo hayi konke ufike sukuhamba phambi kwabo.
Umnumzana Winos Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo United Residents Association obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ezaphatheka uhlelo lokutshengisela eLondon ngeviki edluleyo lapho kwaphosa kwatshaywa khona umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Umnumzana Sibusiso Moyo zithi izihlobo zazo ekhaya sezisethuselwa ngabasekeli bezanu PF njalo sezihlalela evalweni. Umoyo yena oyehamba lezinye iziphathamandla ezigoqela uMabhalane ogatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana bahlaselwa ngababetshengisela laba babathela ngamanzi njalo kwaba lokutshayana. Ukutshengisela lokhu kwakuqoqwe izinhlanganiso ezitshiyeneyo zibambene lebandla le-MDC. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga lenye yalezinhlanganiso iRestoration of Human Rights Zimbabwe umnumzana Panyika Karimanzira.
Ye kuliqiniso kuthiwa khona vele uhulumende weZimbabwe ukhanya eselanda abanye bangikhona ukuthi abahlunguluze ngendaba yokuthi izihlobo zabo zazitshengisela lapha e-United Kingdom. Thina esesikwenza kathesi ukuthi khona sisazise izihlobo zalaba abantu bonke ababetshengisele ukuthi bahlale benanzelele njengoba kuvele kuyinto engayenzakala ukuthi khona uhulumende waseZimbabwe athumele abantu kuyabahlunguluza.
Kanti vele khona kwahamba njani ukuthi kuze kuphose ukutshaywa umphathintambo lezinye iziphathamandla zikahulumeni?
Okwenzakalayo yikuthi izizalwane zaseZimbabwe zaxoxa ukuyatshengisela e-Chatham House eLondon lapho okwakulo kulo minister kulamaminista aweZimbabwe amabili lamanye ama-officials aweZimbabwe government okubalisela khona uSibusiso Moyo loNick Mangwana. Abantu laba babebuye lapha e-United Kingdom ukuzokhuluma lohulumende we-United Kingdom ezomtshela ukuthi khona into sezilungile eZimbabwe becela labo uncedo ukuthi bayakhe iZimbabwe. So thina sahamba ukuyatshengisela ukuthi sitshele umhlaba wonke sitshele lo hulumende ka weBritain ukuthi abantu laba babuye lapha ukuzoqhamba amanga ngoba into esiyaziyo ukuthi izinto azikachintshi eZimbabwe masikhuluma iqiniso singathi lokho zisiba worse ukwedlula ngesikhathi sikamgabe so thina sasinjonge ukuthi sitshele umhlaba wonke ukuthi khona hayi amadoda lawa babuye lapha ukuzoqhamba amanga into yonke abayikhulumayo lapha ngamanga ngoba eZimbabwe akulunganga so ama-demonstrators amelele abantu laba ukuthi baqede umhlangano wabo baphume bathi sebephuma-ke laphana abantu baqalisa ukuhlabelela bejengisela bexoxoza ama-ministers lawa awezimbabwe omunye walaba owayengani ngu-bodyguard kumbe ngubani uhulumeni wezimbabwe waqalisa ukuthaya omunye umama owayengomunye wabantu ababejengisela then kulapho kwaqalisela khona umsindo
sizwa kuthiwa yena lo uwachaywayo wasa udaba lwakhe emapholiseni akwele bhilitane
yeah liqiniso lona nalelo yena lo umama owachayayo owayejengisela so wafaki indaba yakhe emapholiseni
kodwa abaningi bathi umfanekiso kamabonakude ividiyo ekhona itshengisa ukubana abatshengiselayo yibo ababelodlakela
iqiniso lona lelo but umfanekiso lo uqalisela phakathi kwendaba indaba yayivele esiqalisile yayivele silesikhathi vele abantu bejengisela so umuntu lo kakhulumende lo wayesechaye umama lo kudala yiko kwavusa umsindo so umfanekiso lo usetshengisa lapho indawo lapho khona sokungani sokuchaya ubaba lowana but nguye wayeqalile ubaba lowana
umnumzana Panyika Karimanzira ngowenhlanganiso ye-Restoration of Human Rights Zimbabwe ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlife.com ithi umdlali wenguqu uShinkika Wondera sedonsele owake waba ngumkakhe unkosikazi Mary Chiwenga enkantolo esithi kumele amhlawule amadola aphose angene kusigidi samadola emelika ngoba esithi waquma umtshato wabo esebenzisa amaphepha amanga. UMary Chiwenga sengunkosikazi kaConstantino Chiwenga, umsekeli kamongameli welizwe. Iphephandaba leChronicle lona lithi uhulumende uzahlangana lenkokheli yezisebenzi zakhe namuhla bekhulumisana ngodaba lweholo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyalibingelela lonke basakazi ngikhuluma lo Khoza. Ngizakazisa ukunganelise kahle ngodaba lolu olwenzeka kuDube lolu wamhlukumezile. Kahle kahle abantu laba sekumele bayeke umkhuba wokuthi ma ngabe befika endaweni bethole abantu besebenza bafika bebaxoshe sekufanele ukuthi lathi-ke siphathwe njengabantu kumele kusukunywe simele lathi ilungelo lethu bengafika endaweni beqala ukuhlukumeza abantu bengafika endaweni bethole abantu besebenza bafike bebaxoshe emsebenzini yabo kunje nje khonapho kusamele kulungiswe into eziningi kumele kulungiswe nasezikolweni yibo kuphela bafuna ukufundisa abantwana into engazwakaliyo so asikuthi kuliwa labo kuliwa le system yale khona ukuthi kuzama ukulungisa leyo nto sebesiya le mawomafesi kumele kuqedwe lapho kulungise yonke into le ukuze lathi sihlonipheke kulungise le ma-languages lawa lapha kulokhuzeni kuma-passport lawa lathi siyakwazi ukuzibhalela abasinike ithuba siqondisile zonke lezo zinto ezifana nalezo hhayi khona ukuthi bona bebeyibo abasibhalelayo zonke into bafuna ukuthi bebeyibo abayiphathayo yabona ukambarani lo waphambanisa kakhulu kodwa-ke kokunye sizambuka ngoba usihlakaniphisile ngiyosebenzisa esathukuma sesilinde sona isinqumo senkantolo ukuthi kuyothini uma kunganjalo vele akulanto eyalunga ma inkantolo layo yathatha ifavor ithatha uhlangothi lwakho ukambarani wabo lokho ngiyabonga abasakazi.
Basakazi baka Studio 7 ngiyathaba lami namhlanje ukuthi ngithole ithuba lokuthi ngikhulume lani basakazi Hayi, mina ngisesigabeni seKabela Village, aphansi kwaseBhuku Skende Ncube. Hayi, uhlupho sibhekane lalo. Siyalubona ngikhuluma kanje nje namhlanje. Bekuholiswa amabele osikhulile tesisitulo bathutsha abantu bezanu PF indlela abenza ngayo hayi bakithi sesithwele nzima thina abantu bezimbabwe sisakwazi ukuthi singaphephela ngayo baduhisa abantu ngento ezincane besokusitha abanye abantu engelambono kuze sebekhole ukuthi hayi badala sizazinika ukudla bekhangelela ukuthi nje kathesi singabantu esiya kumavoti mhlaka 3 August aka-MP sebegijima abasala zibehamba up and down besithe ebantwini bazabe nika amabele angasoze bebavote angasoze belokhu belande bebalandele emhlanganweni yabo babancitha amabele ngalokho sesikhathele asikwazi ukuthi ngoba uNkulunkulu angangenela hhayi lami ngiyabonga.
Siyabonga izindaba zenu ezinhle kangaka elisitshela zona mihla ngalamalanga. Liqhubekelani phambili, silifisela uthando ukuthi libe lothando leyo sineke sokunikezela liqhubekisela phambili ngokwazisa ngezindaba zekhaya.
Injani khona ngaphe kustudio 7? Hayi, thina ngapha sibona uhlupho kuphela. Umpandi lo okhulumayo kaMpofu. Hey, ngapha siphele nzima abantu benkosi. Into kazilungi, sizama ukuthi sithi sibambe ngapha sibambe sikele kodwa hayi vele kakulungi lutho. Ilizwe libalekelwa iziphofu, abakhona abakuboni. Kodwa ke hayi sivele sabona udaba lwabo. Silulandelela udaba lwemali inikezwa amasosha. Usobala ukuthi ilizwe lakithi selibuswa ngamasosha. So ma ilizwe libuswa ngamasosha akukho okungalunga ngoba amasosha akazange abe lozwelo angaphansi kocindizelo lwekhomandi. So ke angazi kwazi uNkulunkulu lathi abantu sokumele sizibonele ukuthi siphila njani. Abantu bakithi bayahlupheka bagcwele umhlaba wonke jikelele ngendaba yezanu izanu izanu. Sure, imbuso ebukekwe uNkulunkulu kayidiliki kodwa ke ongabikwanga uNkulunkulu ya ngibona isandla sesibhala emdulini isandla siyabhala ukuthi amalanga la abali asazi sihluphekile bantu benkosi.
Sanibonani, sanibonani dlube sithandekayo. Ukhuluma nami lapho uBhethi la. Hayi, ngikhuluma ngesimo sekhaya kunzima apha njengathi nje siyahlupheka sisemazweni lapha abantu basithatha njengenyamazana. Heyi, ilizwe lakithi lalo ayike lizama ukulunga lathi sike siphindele ekhaya sibili. Heyi, abantu phela basasibone njengabantu nje ukuthi sesigcwele endaweni eyonke nje.
Chitio Sefe, ndinjani? Ngikhuluma loJay Moyo njalo. Yey, ngikhuluma nje namhlanje ijukela lakhona. Hey, ndiqongile $40 kwesinye isitolo $35 2 kg yejukela. Ngama-price anjani wona la? Kunzima kuleli lizwe, kubuhlungu empilweni. Hawu, Studio 7, siyabonga kodwa uKamili Nkomo. Bonke nje bonke basakazi abahle ukukhipha imbiko emihle leli lizwe angazi ukuthi liyobuswa ngabantu abanjani. Phethe kuyakhulunywa kodwa kulungiswa lutho ngitsho. Hambe kuzolunga nini lokhu esikubonayo? Hambe kuzalunga. Asisakwazi sesiphongukuphilela emnyameni izinto zezima zibambeki. Hambe ithukela le-35 elisinye isitolo $40 from 20 to 40. Kuyini khono? Ha, kuzima emhlabeni. Hayi, sithele nzima. Hayi, basakazi abahle. Siyabonga ngamba uhulumeni kakihle akazobona khona okwenzakalayo lapha emakhaya la. Ukuthi lona kambe leli thuka livelela ngaphi? Khona ngapha e-America kumbe kodwa silibona ithukela leli lizwe eZimbabwe kwaphi Chiriti. Izinto zakhona impupu kazithengeki i-20 kg $50 ezinye zithi 47 kambe imali yakhona siyayithathanga kuzima. Hawu, ngizwela ogogo bethu lami nginje ngithwele nzima nginemuli about 5 abantwana abayesikolweni khonapho ngikhole kwi-$88 okwepentshini. Hambe ngithengani ngakho khonokho njalo kubuya ke ekhokhethi ekhokhethi yangkhona iyadosa akuqeda kukali izinto zangkhona sisebenzela yona.
La abalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp lawo uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Igqwetha likadokotela wakwele Pakistan owancedisa elemelika ukuthungatha u-Osama bin Laden lithi udokotela lo uthole nzima entolongweni njalo kaphathwanga kuhle. Udokotela lo wabotshwa ngemva kokuvela ukuthi nguye owancedisa ibutho lemelika ekutholeni u-Bin Laden. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi amazwe omhlaba kumele abambisane ekulwisaneni lomkhuhlane we-Ebola oqhubeka ubulala abantu kwele DRC. Kuhlandla lendaba ezihamba phambili eMelika, idali lePhalamende kuleli lizwe leCongress izolo livimbe inyathelo elithethwe ngelinye ilunga elokuzama ukuxotsha uMongameli Donald Trump esikhundleni ngemva kokuthuka amalunga eCongress amane awesifazana njalo angabantu abansundu. Esithi kumele abuyele emazweni awo nxa engakuthakazeleli okwenzakalayo eMelika. Umkhokeli webandla lamademokrats eCongress unkosikazi Nancy Pelosi uthi endaweni yokuthi baqhubeke bedlephana lomongameli Trump, kulomsebenzi omkhulu wokuthuthukisa impilo kaZulu abamele bawenze njengebandla eliphikisayo. Ngolwesibili idale leCongress livotile njalo lavumelana ukuthi amazwi kaTrump agcwele inzondo njalo akhuthaza ukukhethana ngemihlobo. UGibbs Dube weStudio 7 usipha lolu daba.
UTrump uthi abanye laba bazonda ilizwe le-Israel njalo basekela amalecatha awe-Al-Qaeda lokunye ungahambelani labantu beMelika. Ugcizelele esithi nxa bengathakazeleli akwenzayo kwele Melika kumele babuyele emazweni abo. Loba nje abathathu bezalwa eMelika kuthi-ke u-Omar wabuya elizweni leli esesengumntwana. Kulamalunga amane akubandla lama-Republicans asekele isinqumo esithethwe lidale le-House of Representatives. Amalunga amaningi ayibandla lama-Republicans kawuvotelanga isinqumo lesi. Unkosikazi Pelosi ukubeke sobala kungakavotwa ukuthi uTrump wethula umbiko olenkitabechabi.
These comments from the White House are disgraceful and disgusting, and these comments are racist.
Kubi kakhulu okwethulwe yi-White House. Kuyayangisa kakhulu. Umbiko lo ulenkitabechabi. Kuyamangalisa ukuthi uTrump uqhubekela phambili ezama ukuzivikela.
How shameful to hear him continue to defend those offensive words.
Uphinde wathi akumelanga amazwi kaTrump akhulunywe kwele Melika.
There is no place anywhere for the president's words, which are not only divisive but dangerous.
Akula ndawo okumele kukhulunywe okwethulwe ngumongameli. Kwehlukanisa abantu njalo kulakho ukuxabanisa uZulu. Kwenza ukuthi kuzondwe abantu abatsha kwele Melika. Labantu abamnyama labanye.
And have legitimized and increased fear and hatred of new Americans and people of color.
Kodwa ke abamele ibandla lama-Republicans abanjengomnumzana Kevin McCarthy bathi kuyayangisa okwenziwe libandla lama-Democrats elephule imithetho lisenzela ukuthatha isinqumo sokucothoza amazwi kaTrump.
It is a sad day for this house, the people's house. Our rules of order and decency were broken today.
Namhla lusuku oludanisayo edaleleli, kwephulwe yonke imithetho namuhla. Idaleleli livotele ukwephulwa kwemithetho lapha.
And worse, the House just voted to condone this violation of decorum.
Amalunga ebandla lama-Democrats athethiswe nguTrump athi ukhuluma konke lokhu ngoba uselungiselela ukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ozayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Dabanginare, ingcweti kwezombusazwe othi akumangalisi okwethulwe nguTrump.
Indaba ezahlupha abantu besiya kuma-elections aka-2020. So ama candidates wonke ahlanganise umongameli abantu babe khangele ngamandla bekubona ukuthi bakhuluma njani njalo badlelana njani labantu abavela emihlobo emithiyeneyo.
UTrump utshele intatheli izindaba namuhla ukuthi bangenza abakufunayo abane laba athe kumele baphume baphele kule Melika nxa bengathakazeleli akwenzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguGibbs Dube.
Kwezemidlalo, iqembu labesifazana elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaqa lizanqikilana nale Malawi namuhla. Linganqoba iqembu leZimbabwe liyabe selisesimeni esihle sokuqeda lomncintiswano lingelinye lamaqembu ayisithupha ahamba phambili. Livuka njani kumagumbi omane omhlaba lapho elingaba likhona? Siyazi phela bakhona abanenge UK, US, Canada, China, South Africa, Botswana, Zambia, Malawi, Mozambique. Siyahlanganake lihlanganiswa ngumsakazo wenu, umsakazo weStudio 7. Siyalibonga uxhaso lwenu kanye la kuFacebook. Siyabona kulo Team Hlabangana uthi wena amavuko, Hlamelo Ngwenya uthi wena good morning Studio 7 VOA News, Themba Nzima uthi wena Baba Nkomo uvuka njani ekuseni? Hayi, sivukile nzima, singabuza wena. Ngobza Gwalagwala uthi wena qiniso elimsulwa lelo, thina sikazi siye ARR siyofuna umsebenzi. Kumbulani Ncube uthi wena mamwavuka vieni Bankomo, hayi sivukile tomuka. Ncube kulobani njalo Gladys Dube uthi wena linjani kuStudio 7? Siyaphila Mthembo, singabuza wena, uyaqhubeka uthi wena woza Jesu uzosindisa isizwe seZimbabwe. Kuzoba lobani-ke laphana ubheka nathi Brian Collins uthi wena iWhatsApp number siyayicela nasi-ke lapha Collins, iWhatsApp number yethu ithi 0301 202 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4601 8 0 2 4 ke uhlelo ngengoma yakhe ethi litshe likantunjambila. Siziphetheke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. amakansila eMDC kobulawayo aza kuya eHarare namuhla uyachasisela inkokheli yebandla lawo ngencabanxoza eqhamuke phezu kokuxotsha kukamabhalane kamasipala ngomsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami. Izizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithane esiphatheke kuhlelo lokutshengisela eLondon ngeviki edlule zithi izihlobo zazo ekhaya sezitshona zisethuselwa ngabasekeli bezanu PF. Ayike kwanele likhumule zikhona eza kusihlwa ngowa-fast 7. Mina lani asidibaneni ngeviki ezayo ngolwesibili. Okwami kulifikiswa kwanelo olibalelisayo. Montunga milinko, mom.